ngingusiweke ngabaphethe lomsebenzi okukhunjulwa kwenkosi uMzilikazi ngakwecele lamakhosi abakokhumalo olomcimbi ophethwe yinkosi uBulelani Khumalo. Kungakho-ke silibandla leMthwakazi Republican Party besikhona, kanti njalo besikhona ezinye inhlangano lazo ebezimenyiwe njengathi ezigoqela izipha lezaphu lezinye inhlangano ezigoqela inhlangano zabahlabeleli lezinye ezilokwenza lama-charity organizations abomthwakazi. Lazo zonke nje inhlanganiso ezishiyeneyo ngoba bekule nhlanganiso eziningi ebezikhona kulo mcimbi.
Sizwa kuthiwa wena ubungomunye wabakhulumileyo, ungasethulela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okukhulumileyo?
Kuliqiniso ukuthi bengingomunye wezikhulumi. Inkuthazo yami ibiqukethe ukuthi njengomthwakazi kusamele silwele ilizwe lethu, silwele inkululeko yethu ekhaya. Njengoba kusazakala ukuthi imthwakazi Republic Party ilwela ukwehlukana leZimbabwe esingakuthi ngesilungu i-self-determination, sinanzelela ukuthi abantu bethu abaningi bagcwele kwele South Africa, mhlawumbe masikhanyele esingathi thina sile over 3 million of our people abalapha eSouth Africa, kuyibo futhi abantu abaphethe imuli zethu zonke ezisekhaya. Sinanzelela ukuthi ilizwe lilayo leZimbabwe ngalibachacha abantu bakithi. So-ke inkuthazo yami enkulu biyukuthi abantu bakithi bakhumbule ukuthi umthwakazi kumele akhululeke, njalo sizawukhulula kuphela umthwakazi ngokubambana, sibekwazi ukuthi hhayi thina singamazwe amabili esahlanganiswa le mahlanganisi ngo-1923 ngemva kokuchitheka kombuso wenkosi yethu uLobhengula eyehlulwa inyamalala ngo-1893 lapho abelungu abeza khona. Kwaba lokulwisana okukhulu eGadathi, okwafa khona amabutho kaLobhengula adlula 6,000. La abelungu babephelekezelwa ngamashona afika 652. Yikho-ke esabona imathekeleni le mahlanganiseni sezibanjaniswa ngo-1923 kungelasivumelwano samaNdebele lamashona, kodwa kuvumelane amakhiwa emathebeleland lamakhiwa emashonaland. Kanti ngo-1930 sabona amakhiwa emashonaland se-celebrator lokhu abakuthi 40 years of mashonaland occupation. Ngo-1933 ba-celebrator abakuthi 40 years of mathebeleland occupation. Ngo-1980 sasibona futhi sesihlanganiswa Britain after ama-talks e-Lancaster ngo-1979 sesikhutshelwa siyiZimbabwe. Kodwa lokhu mhlawumbe kwabangelwa yikuthi ibandla lezaphu elalikhokhelwa ngubaba uJoshua Nkomo yilo elakuvumayo lokhu, ngoba abelungu babephile-ke ubaba uNkomo umlando wokuthi bazimisele.